eNdebele.
Alingali vuka njani mtshakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 kuMabasa 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we-trade fair kudala inkulumo.
Abaselebreta ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe. Kodwa-ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kayoyela umsebenzi kude ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yeGugu Rawundi, lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bevumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon your request, ama families ayabe requestile, ama victims ayabe ecekile kubana kunjani veje amatamu. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho, kumele ukuthi kunanzelelwe khona lokho.
Kwezemelika, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden laye useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we-trade fair lamhlanje koBulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni oseleminyaka yokuzalwa edlula engamachumi ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005 uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni wesisekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni loMnangagwa izolo ntambama bahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela koBulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa Wajabi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi sebenesikhathi besembusweni njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana lekamgazi, abantu abangalungelanga ukuthi kwigeneration yakathesi ukuthi ngabe lokho besasesembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetshenziselwa ukuthi siyabaselebreta. Siyabaselebreta ye okokuthi ngabantu abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe. Kodwa-ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kayoyela umsebenzi kuhle ngibone ngathi sesedlula. Okungawukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufana ukuthi itshengisele imbali zayo lokho ekutshengiselayo eceleni kwaukuthi labo abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana labo Cyril Ramaphosa labantu abafana labo lo president we-Rwanda kuyibo basondelayo entweni ezifana zona lezi ezenzakalayo. Kodwa-ke abantu abafana labo Yoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uYoweri Museveni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979 abaningi abamaziyo ibizo lakhe Idi Amin ngumuntu oselochuku, ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani.
Kungatshengisa na ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa kalabangane abaqotho angabanxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika?
Mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo, but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe, abantu aphila labo umongameli, bam-advise bamtshele ukuthi lapha sokufana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka uthethe isikorobho wathanyela endlini, wasuka laphana wasuke wayanyathela udaka wasephenduka lodaka endlini. Kuyabe kutshengisela ukuthi akulanto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo, ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela iZimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ikhangelele phambili, akufanelanga ukuthi sesiloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma sengabe sihlanganisela izinto labantu ababana laboyori Museveni. Siye sambona umongameli hambe sasifika kubomasisi lapha eBotswana, esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane, esithatha ukuthi watho ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane. Kodwa-ke lokho ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe zikazama ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusaseyi-Rhodesia zisalwa lamakhi. Kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwa njengochuku ngenxa ngokufana nje akho lokho esibona kuYoweri Museveni. Akula mehluko phakathi kaYoweri Museveni, akula mehluko nalubaba weSudan osandokhishwa esikhundleni.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngiyaxolisa, sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha eZimbabwe. Iphephandaba lobulembo le-newzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezihlukeneyo, kodwa-ke amapholisa axwayisa uZulu ukuthi alimuke. Okwamanje ke silalele ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhunyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde. Esingakwazi ukuthi kuliqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente ezimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde. Kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho, yikho lathi singakubongela. Mangabe nguhulumende omela abantu, singakubongela lokuthi azimisele mpela akhulumisane labantu, azwe imbono yabantu, azwe abantu abazibuhlungu ukuthi bona bathini, bacela uxolo olunjani, bakhompasete ngalokho abakufisayo. Ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu, behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi. Siyacela uma ngabe ezimisele bakhompasete bonke abahlukunyezwayo, babhalise ebabhekele ngalokho ababhekela khona. Uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi, mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe, ngoba yibo abakhalayo kumanje. Bacela mpela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo, aphendule kulokho nalokho bafisa ukukwenza. Ngiyabonga
Mthakazi. Ngiyabonga Msakazi. Baba Dube lolu daba lokugogo nawo ndilolu luzasenza sihlale sikhuluma ngaleso zonke silubuyelela ukuthi umnandi emlonyeni wethu ngoba sesithole ithuba kanti salukhulumela ezinhlizweni abanye sasabhala izingwalo kodwa kathesi nxasolunje solusibanga ukuthi sikhulume suku sonke okwenzekalayo lokhu bantu bakithi ngizwile ukuthi bana babacungu abe-commission mina bebesemfela kuze besegwanda bebazabe khona futhi kwele viki esinye sikhulume sisithi khona i-commission ayibise isicelele uhulumende abise izingwalo lezana zakuqala ezabantuangudumbutshana lezana ama-commission njani amabili abhalayo kunzima bakithi ukuthi uhulumende onguye umbulali azikhiphile ezo ncwadi angidi bofakazi abucisha anxa kovele ngalabo bofakazi obuya ngaphi babuvele bulutshwane ukuthi asizibufanele bethu ye bengasinika siphonga ukukhakela ukuthi mhlawumbe laphana lapha ababhala iqiniso kodwa ke umuntu babhala iqiniso kasikhakeleini ukuthi okwayeza abatshisa amahofisi yezaphu kuyini.
Mina igama lami nguGabriel Moyo. EZimbabwe lapha kukhanyani sithwele nzima kakhulu la ngoba impahla zikhwelile izinto ziyadura kusela nto ethengekayo kuthe abantu begovernment bafakelwe imali abantu bakahulumente into zakhwela manje labo abangafakelwanga imali bona ke bayakudla ngaphi bayathenga ngaphi ogogo vele abangasebenziyo lalaba bantu vele abangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo kanti sizokuthiwa le fuel ikhwelile hayi lokhu sokuphezu kwabandle encike kumbe ilizwe selifuna ukuvalwa lokhu singananzelelanga sisakwazi.
Hayi siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi leZimbabwe esalithakazelelayo ngo-1980 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile. Ha sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi sesingani sizintandana ngani ziziphepheli kodwa zisezweni lakithi sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa yezinto zisayihlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokhu azikhwela zisiya phambili kathesi makhaya mina mphuma echorocho ekhaya echorocho inkomo sezisemahlangeni asivunanga ngitsho kodwa izinto lokhu azikhwela zisiya phambili petrol iyakhwela isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kule nto kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphongukudliwa nje hawu isinkwa namhle isinkwa sisathengeki susikhangela nje usesabe ngani yenye into ongaza kuyiboni sithwele zimi ezweni lakithi siyasebenza sihola amabhondi akula lutho loba ungayidobhi $100 yebhondi nothi awula uyayizanga akula lutho yalusoko sithwele nzima sibili ezweni lakithi lapha akuphileki asisakwazi ukuthi sizaphila njani siyabelokhu asikhangele lenkokheli zethu ziyabelokhu zisitshela izinto ezingayisizo zisitshela amanga sizalungisa izinto ezikhwelayo sizathatha amanyathelo ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela umnyaka kuyazupheli bazaze beqalisa ukuthi bakhange nje balungise sokusiza ikhampeni sebekhampeni kathesi hawu bantu benkosi hhayi sithwele nzima behlulekile sibili. Ngiyabonga.
Siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Liyenelisa lani ukusithumela imilayezelo yenu lisitshela ukuthi lapho elikhona kunjani lingasixoxisa nje ngodaba olutshisayo lezi nsuku udaba lwegugurawundi kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu ye inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Safa saphele sizwe simnyama
iwa safa isizwe saba
kamula mona
hayi mi kokhelise
kwemhanye wemolo
kulalutha.
Asafasa pheli sizwe simnyama. Iwasafa.
Isizwe
saba. Abona mo.
Kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngodaba lwegugurahundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo. Ye, i-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurahundi. Bathe sebexoxile kwase kuphuma ke okuningi-ningi abaxoxa ngakho, abavumelana ngakho, okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurahundi ayobekwa kutsha, njalo labo abangelancwadi zokuzalwa ama-birth certificates labo bawathole, lokunye okuningi-ningi okunjalo. Abaningi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lo Mnangagwa ngeqotho na ilezi fiso zikaZulu weMatabeleland na. Kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla sali inhlanganiso eMatabeleland Collective.
I-Matabeleland Collective ilenhlanganiso eziningi ezigoqela i-Harbour Cook Trust, i-Hoza, i-Y, i-BOPRA, i-Black Progressive Resistance Association, i-Zipa Veterans, i-South Western Region Gender Network, emthonjeni Women's Forum, iNkanyezi Development Trust, ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho, i-Site Bethu likaZulu, ngamanye ama-organizations ayingxenye ye-Matabeleland Collective.
Selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazi wegugurahundi lokunye okunjalo. Kuyafezeka na?
Kuyaba kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona loku sikukhankasele, ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethele amanzi, kukhona abanye abazama ukuthi igugurahundi kwakuyimpi, kukhona abanye abazama abazama ukuthi indawo le beyimbambati. Kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu, abalwela amalungelo, sizaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa i-process le, ngoba nxa kungela mthetho oqondisa i-process ngobuhle lona lelo kuzaba nzima ukuthi kufezeke. So sebe siqakathekisa ukubana kube le-legal framework ezaguida i-process yona leyo yama-reburials, ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube lobufakazi, kube lama-forensic experts ababekhalisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, nokuthi ngobani bona laba abafayo, kudokumente kuhle khona lokho njalo. So sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokho. Umkhankaso awulula, awuchiphanga, umsebenzi ngathi yimpi njalo. Bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababona ngezikhathi zegugurahundi abangafuni ukuthi kube lempumela, kodwa njengabantu abalwela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu, sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe, ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma labanye, sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Yebo, qakathini ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu, ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu. Kuyebe kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona. Okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona labo, kutheni, ngubani, wadutshulwa yini na, bahlatshwa ngamabayonet yini na, ibatshaywa yini na, wahamba njani. So kuyebe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale, kukhulunisane njalo labakhokheli bomdabu ukuze khona lokhu kulungiswe. Babona kuqakathekile kubona kuxoxisane, kubonisane njalo, ngoba endulo wangafamanga ubana abantu betritiyele bebaningi vele wangenzakali khona lokho kodwa yinto le esikhona ngenxa yokuganga lobugelekethe osebukhona lobunsula osebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolu?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematerial collective sile nhlanganiso eziningi yokuthola trust ezilama experts atrainer kubo Argentina abona ubuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezichiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba ukugeja amathambo. It's upon request. Ama families ayebe requestile, ama victims ayebe cekile ukubana kunjani geje amathambo. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Siyasiza okanye nje ukugeja amathambo yonke indawo. Kodwa ngesivumelana kumele kube le request evela ngathi emulini. Imuli nxa sibeke request sokusiba lo hlelo lonalolu olwabe lukhangelwe inhlanganiso ezikhangela amalungelo kube le documentation lalabo abakhangela ezamathambo ama-forensic experts lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili kulesile ngcitshi eziningi ekumathibuleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje kwenzakala uma ini imuli sithi hayi thina lapha sesithwele nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikolo siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo isiphatha amandla semanyano weMatabeleland Collective ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugura Hundi. Owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli weMelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kweMelika.
Abantu abaningi abamademokrati bamona ngathi angaba le chance ngoba ulama advantage athiza lawo wasebenza kahle lo Obama and bezi ukuthi umbuso kaObama ebantwini abaningi kuma Democrat wangumbuso o clean compared to umbuso ka Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi 20 abancintisayo and abaningi bakhona abantu abale experience abanye basase bancane in terms of iminyaka compared to uBiden which ukubanika i-advantage ngoba ama-trends these days siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020 siyabona ukuthi sebesiba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics amanye ama-groups and then uBiden I think umuntu osekuma-70 and therefore kungaba le question yonaleyo ukuthi hayi mhlawumbe yabona angeka ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millionaires azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngomuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi.
Well, I think kuzonyampisa of course abanye abantu kodwa iningi labantu I think bazomjudge nge-performance yakhe ku-government ka-Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakhombisa okwenziwa yile administration ka Obama. Sabona bephumelela intweni eziningi ezifana lokuphasa i-Obama care, lokunye okuningi, lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that. So abantu abaningi I think bazomjaja based on lokho, udlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva.
Asithi aphumelele, umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini? Uzakwanisa na ukumela?
Yeah, I think uBiden umuntu olengqondo esharp kakhulu, umuntu ole experience le knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs. Ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi, engibona ngathi uTrump izinakalalo lwazi lwakhona. UTrump ngumuntu nje ongena ngingathi istayela sakhe sokudebate, idesene soku-intimidate, sokuthuka, weyisa abantu and all that. I don't think uTrump vele ulesikhathi sokuthi adibhethe ama-facts. Ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufike engqondweni yakhe, as long as ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho, uvele enze kanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika. Kala lami ukuba ngumzwa ngendaba, bayangizonda ngaze ngigide kanjani, ngicule kanjani. Hayi, ingoma emnandi, ingoma kaLavi Moma Jaivana. Isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Bye bye.